Ababalisi emaphandleni singathi esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma-urban areas but labo bayazibekela nje but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi ukwedlula laba abahlala e-town.
Kalilayo i-allowance kanje emakhaya?
I-allowance ikhona kodwa incane kakhulu, incane kakhulu.
Selike lazama yini ukukhulumisana lomphathintambo wezemfundo lezinye iziphathamandla zikahulumende ezingalinceda?
Ekuqaliseni komnyaka ngoFebruwari sike saba le-strike esama-teachers esadonsa for 2 weeks. Kwayenzwa ama-negotiations then kwasithiwa sibuyele emsebenzini kungelanto ephumileyo. Sathengiswa kwathiwa imali izakhwezwa, imali yakhwezwa nge-60 pounds. Then after that ama-prices ama-commodities ahle akhwela lawo futhi, so akuzange kube ne-difference. Kwahlalwa phansi sibili kodwa i-increment esayiphiwayo ayizange itshintshe lutho ngoba yonke into yahle yakhwela emva kwakhonokho.
Abanye ababalisi iwapha amazwi ngathanda ukuba atshiyela wona liqala nje uhlelo lwenu lokukhala lomsebenzi lolo?
Ngingabakhuthaza nje ukuthi sibambane, singadinwa ube silokhu sicela ukuthi izikhalazo zethu zizwakale. Sibambane sibonise abakhulu bethu ukuthi imali esiyithola yincane. Sibambane singahambi kusasa, sihlale phansi simelele ukuze ukuthi bazakuthini.
Alesabi nokuthi kungaba lokuhlukuluzwa lokwethuselwa esesike sakubona okuvelela kuhulumende nxa ababalisi kumbe ezinye izisebenzi zakuhulumende nxa zithe zakhala lomsebenzi?
Hayi, asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo siyenza okusemthethweni. Sanika inotice yethu 14 days ukuthi sizabe senza uhlelo lolu. So asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo silandele umthetho.